Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo omhlaka 10 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe umanyano wabesifazane abakumabandla aphikisayo uzanceda ngani kukhetho oluzayo?
Omama kumele basukule baye ngathi bayoregister ukuvota ukwenzela ukuthi sonke sihlele ukuthi i-election elandelayo sivote.
Izulu lesikhukhula libulala abantu abalichumi eSouth Africa. Kwezemidlalo silengxoxo lomkhokheli weqembu leHighlanders uNhlanhla Dube. Ngobudlwangu dlwangu obusemidlalweni yaleli qembu.
Ukuphothela kube khona, yebo na kube khona. Kodwa akubanga into ebeludlakela ekuthini kulabantu abachayeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yamabandla aphikisayo atshiyene alichumi iphakathi kohlelo lokukhuthaza abesifazane ukuthi babhalise ukuvota kukhetho oluzayo. Inkokheli le ibuthene izolo kobulawayo lumbuthano ulandela ofanayo owenziwe eHarare kumaviki amabili adluleyo njalo ukhangelelwe kwenziwa kundawana zelizwe ezitshiyeneyo. Kambe lumanyano uzenelisa ukusebenza nanku amabandla aphikisayo awezwani. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Rita Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo sibuthele Chris. Besibuthele Chris sikhuluma ye sikhuluma nje ukuencourage omama ukuthi omama yokani sonke siyakwazi ukuthi akusela voters roll. Omama kumele basukule baye ngathi bayo register ukuvota ukwenzela ukuthi sonke sihlele ukuthi election elandelayo sivote. Njalo futhi sikhuluma ukuthi kumele sishekele sishekelane omama nxa kuyikuthi umama use uyafaka ukuthi avotelwe. Sisekele sonke njengabomama.
Kanti manje kuzasebenza njani khona lokhu njengoba lingamabandla atshiyeneyo?
Singamabandla atshiyeneyo kodwa njengoba niyakwazi ukuthi kube inkulumo ezokukhulumisana ukuthi sishiya kwi-election kumele sivumelane ukuthi sifaka upresident oyedwa, sifaka u-MP oyedwa, sifaka ukhansila oyedwa. Noma nje inkulumo zakhona zingaphuthi kodwa ziya ekuphutsheni kukho lokho, so sihle silungiselele khonokho ukuthi si-encourage-ane ukuthi kumele sivotelane as omama.
Khona kukhanya kulokuvumelana yini njengoba lingamabandla atshiyeneyo, liyavumelana yini njengabomama injongo yenu?
Sikalile into le yaqala eHarare yenzakala imithi yabo mama nalaphi siyenzakele futhi izayenzakala ama province wonke sizwe sijayelana ukuthi kumele sisebenze ndawonye.
Kodwa kwakathesi akula yini lapho kungani kuyakhathaza khona ukungani yiko limele lungise khona?
Hayi khathesi akula nto ekhathazayo ngoba already vele i-leadership yama-parties engaseyabo mama sisethile ithoni yokuthi abantu kumele basebenze ndawonye. Yikho kusiba lula ukuthi nxa kuthiwa omama ngabahlangane belaphana bengama-parties achiyeneyo ngoba ama-party ona la ngu-8 ungathi omama bahlangane ndawonye besikhona sonke ozezi-parties zilabantu abababekeleleyo ngoba vele ithoni already siyasethwa ngama-parties.
Alo ke ngonkosikazi Rita Ndlovu isiphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065 lagu 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com lagu Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
izakhamizi zedolobho le-Cape Town e-South Africa ezingamakhulu ambalwa lokhu zihlala enkambeni ngemva kokudilizelwa izindlu lizulu likazamcolo elitshayela tshisa abanye ngombane olumathe ezinye izindlu. Kubikwa kulabantu abalichumi abafileyo kusehlakalo lesi esenzakale ngolwesibili langolwesithathu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg, unkosazana Victress Mathutu.
Kube lesikhukhula eCape Town. Engi-understand ukuthi abantu abaningi bagcine sebesuswa lapho ezindaweni abahlala khona besiyagcinwa kuma-community wall. Abantu abaningi phela ade bebalela abantu abangadlula 400 ngokuthiwa basusiwe ezindaweni lezi bese behlasele khona ngamanzi besiyagcina kuma-community wall. Izikolo zikhukhulekile, ama-building, ama-church. So isimo esibi kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa bakhona yini abeZimbabwe abangaba bengene engozini?
Yazi, okokuqala nje abantu beZimbabwe bagcwele indawo yonke. Kusho ukuthi nje ngoba kuyenzakala eCape Town noma nje bengagcwalanga njengalapha eGoli, kuvele bakhona abaseZimbabwe abeyingxenye yalokhu kuyalezo zikhukhula.
Kusho ukuthi okuhlaselweyo yiCape Town kuphela, endaweni ezinjengakhonapho khona ke khona kube njani? Akula ngisho lezulu elincane elifikileyo?
Hawu, isimanga esikhulu kakhulu ngoba izulu lelo ngisilizulu eCape Town salibonela kuma-TV, izikhukhula, khukhula abantu, zikhukhula yonke into. Kodwa lapha eJoburg ngisho lokuthonta nje lamayezi nje azange siwabone.
Wona kodwa umkhathi unjani khona ngapha eJoburg?
Umkhathi nje unjalo nje, kuye kwaba kulomoya nyana, uyabona lo moya obandayo nje vele ngoba kusebusika, lomoya obandayo kakhulu. Kodwa sizile lapha kulaba bezomkhathi bethi le weekend kuzobe kubanda kakhulu.
Alo ke ngunkosazana Victress Mathutu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zivotile lazo kukhetho lokukhetha inhloko kahulumende. Ibandla lenhloko kahulumende le-Conservatives linqobe kodwa lasala selingasela malunga amaningi kakhulu kulele leba. Sixoxele izizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane unkosazana Noma Mliswa uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, ngavota mina, ngavota kuhle, kwakungela ama queue yakwazi, it was very nice, very peaceful, no long queues. Hayi, kwaba kuhle kakhulu.
Nxa ukhangele khonoko okwenzakale khona ngapho lekuseZimbabwe ungathini?
Hayi, lapha vele ku-organize and akula amapholisa alimelela libona ukuthi kuzayenzekalani, akula umsindo, everything just peaceful. Ifika khonapho, it's so straightforward. Bakubuza ibizo lakho, bakunike inamba yakho, uhambe wena ebhokisini yakho uyenze wedwa, ungelo muntu okukhangelayo, ungelo muntu okumelelayo endleleni.
Manje nxa ungakafiki khonapho ebhokisini, bakhona yini abamabandla aphikisayo kumbe amabandla abawusayo njengalokho esikubona ekhaya ukuthi babe bephandle kwalaphana ukuvotwa khona duzane lakhona?
Akula, akula vele, hayi akuhambela wedwa. Kulo muntu okumele ukuhambela kuhle ule njengohambe uye emagroseni lapha uthethenga something and you know it's all just normal, you know.
Manje ama-results angikhona athethe isikhathi esinganani, njalo ungathini nxa wakhangela lokwenzakala ekhaya?
An hour after isikhathi esiningi vele, it was just an hour after bevala, next thing saxa sikubona ama-results.
Alo ke ngunkosazana Noma Mliswa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Omunye osakhulayo uFrederick Nkiwane uza kwele Melika phansi kwehlelo lweMandela Washington Fellowship. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomoyo engakasuki ekhaya elubhekise kwele Melika ngevikezayo.
Kukhulu hayi la mathuba esithi asothuba lokuthi uyangena kilo nje ukuphelela khonapho. Ngamathuba esingathi izihluthunelo zikusasa engathi lihle ukudlula izolo kumbe lamhla.
Kahle kahle bhutwama, ungitshele ukumsebenzi onjani?
Hayi, umsebenzi u-right. Mina lapha kuzweka zeZimbabwe ngisebenza njengomgcinimali, ngisebenza ebhanga. Hayi, umsebenzi wami nje yikunikeza abantu izikweletu kakhulu, particularly kakhulula amankampani amatsha asakhulayo angabizwa ukuthi ngama-SME.
Ukhangelela ukuthi uzabe ufunda izinto ezinjani kuhlelo lolo?
Okuzakufunda kakhulu yikusebenza nje kubambana nabanye abantu siqhumeni nje esingathi ngesilungu yi-teamwork ukubambisana nje labomakhelwane ukubambisana lesihlobo nabangani siyaphambili okunye futhi esizakufunda okubaluleke kakhulu ukuthi izinto zemelika elingathi yileli elingathini liphambili yakhokhela umhlaba wonke jikelele nje ngizo zonke izinto masingakhuluma nge-technology masingakhuluma ngezemali ngoba imali yabisentshenzisa umhlaba wonke laba bantu ngathi baphambili so ukufunda nje ukuthi bona bakwenza njani lokho kuyizinto bese sikuletha la ekhaya sizokusebenzisa ngendlela ezasebenzelana lathi ezasisebenzela thina
lapho usuqedile ngale mfundo zakho kwele melika ukhangelela ukuthi uzabuyenzani lapho uzabusebenzisa ulwazi lakho
masikhangela nje iprogram yakhona ngathi bayihlele kahle laba bantu bemelika engizahamba ngale ngithi yakufunda kakhulu ngokokuthi izikolodo sizinika njani amakampani asakhulayo ingxaki esingathi silayo kakhulu kule lizwe ukuthi imali yethu ayenzi ukupha izikolodo ezibhadala ngemva kwesikhathi eside nje eziningi zakhona zibhadala after 1 month after 2 months lokhu kwenza ukuthi amakampani engakhuli ngendlela angakhula ngayo so lolu lwazi lokuthi bona benza njani ukunikeza amankampani imali ebhadala ngemva kweminyaka elithumi ukuza kusebenzisa ukwakha leli lizwe sincedisa amankampani ukuthi athenge imishina leyenza kwenza akhule enelise ukuthengisela amanye amazwe.
Alo-ke ngumnumzana Frederick Nkiwane ungumgcinisihlalo ngasebhanga amabhanga atshiyeneyo eHarare engomunye wabasakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lingalibali ukulalela kuhlelo kusasa lapho esiqhubeka sixoxa lomunye njalo wabasakhulayo oza kuhlelo lweMandela Washington Fellowship.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafowe mbula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomqoqi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe. Ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Sakubona ntungamili, linjani balaleli? Ngiyathaba ukuba sehlelweni lo namhlanje.
Kusitshele zihamba njani inhlelo zenu zokudinga usekelo emaphandleni?
Sokuyisikhathi sakhona-ke ukuthi-ke abantu bakhulumisane ngezindlela ezijiyeneyo ukuthi hhayi ukudinga usekelo kuphela kodwa ukubonisana-ke ukuthi sisesimeni esikiso njengelizwe leZimbabwe ngenxa yodaba olulodwa esikhuluma ngalo sonke isikhathi. So-ke ngalolo daba kube lokuthi-ke ungakhumbula ntungameli size sathi thina asingeni ekhethweni-ke sizama ukufuqa ukuthi sitshengise-ke umhlaba ukuthi a-a lapho kulo hlupho khona kulokuqilibezela ekhethweni esazi thina zibe khona yiyo i-biometric voters roll. Yona i-concept ye-biometric voters roll ilethwe nge-pressure ekade ikhona ivelela ku-MDC. So ngaleso sizathu-ke sizinike-ke ithuba lokuthi-ke njengoba i-biometric voters roll isiyinto ephilayo sesilohlelo-ke lokuthi singene phakathi kwabantu-ke sikhombisane kumbe sifundisane labo ukuthi hayi bo sokulohlelo olutsha kusela muntu-ke oku-voters roll okwamanje bantu bonke bazabhaliswa kakutsha so abantu bahlale-ke beqaphele belungele ukuthi xa kuqala lokho kubhalisa bazibone belelungelo lokubhalisa. Okunye sikukhangelayo kakhulu-ke yindaba yezithupha abantu beZimbabwe abaningi abanye abalesifiso sokuthi ngabaphatheka abalazithupha sizama ukuthi sibakhuthaze sibaqoqe-ke ukuthi bakithi bonke abantu abangalazithupha abasondele eduzane batsho lezi zathu ukuthi sizatho bani engalazithupha ukwenzela ukuthi-ke silungiselele ukhetho olufaneleyo-ke oluza kwenza ukuthi wonke umuntu weZimbabwe olesifiso sokuthi akhethe-ke lo afuna amkhokhele abe lalo lelo thuba akwenze lokho.
Kudaba lokwethuselwa kwabantu lapha kuhamba njani? Siyake sizwe ngezikhathi nxa sokudingwa usekelo lapho ukuthi izalukazi lamaxhegu bayethuselwe emaphandleni kuhamba njani lapho eselifike khona?
Lapho sese sifike khona yebo yeke ungaba khona ukwethusela phela umuntu angavele athathe umkhuba omubi kuba nzima ukuthiya uphele ngokuphela zikhona ke indawo lapho ukwethusela okukhona kodwa ungakhohle ukuthi okakakhulu ukwethusela kube khona kakhulu ukukhokhelwa ngama overdrafts ngesikhathi ke kungenwa emaplazini ungakhangela ke kathesi ke ama overdrafts sokusele ke yona icommittee yona ekhokhelwa ngitshwangwa kodwa ama overdrafts amaningi athi a asisakungeni lokho ayisikho esakulwelayo khona ukuyana sokusenza ukuthi ke kwehle ubudlwangudlwangu elizweni kusale nje lo obuyabe ukuthi kubaliwe lapha lalapha yana so sikhangeleleke ukuthi ke abantu bathathe lo lelo thuba ukuthi babonakalise ukuthi ubudlwangudlwangu behlile kodwa ke ungakhohlwa ukuthi ke ngesilungu abantu badlule kuloko kuthiwa yitrauma ikakhulu abantu emandebeleni uzafika ukuthi badlule kutrauma kukuraundi bavele badlula kutrauma ka-2008 lapho okulabantu akade kuthiwa umuntu uyanyamalala kokuphela angazakali badlule kikho ke abantu bakithi so ngaleso sizathu ke kuyadingeka ukuthi sisondele phansi kwabo sibakhuthaze sibaqinise ukuthi hayi bo lapho okulobu bikhona kulaphana kasilungiseni sonke kanjani
uphose lokugcina uvalelisi zakhamizi MP
ngiyabonga ke mntungameli ngiyabonga zakhamizi kodwa ke engingalitshiyela lona ke lekuthi ke qaphelanini ke kathesi kakusadingeki ngicela abantu bezimbabwe bonke ke babekwazi ukuthi kasibuyeleni kusimo esasikiso sisilwa lamakhiwa sasisenza izinto zethu silungisa izinto zethu emakhithini ethu sikwenze sikwazi lokuthi ngoba amakhiwa ayesincindezela nanguphoke lo mgabe sesincindezela sithini ke sithi asibuyeleni ke endulo siyetshengisa ukuthi hayi thina siyahlala emakhithini sikwenze lokhu esifuna ukukwenza simkhiphe umgabe ngoba sesidiniwe sesifuna abantu abethu basebenze sesifuna abantu bahlale kuhle sesifuna abantu bathole impilo abayifisayo eyiyo abayilwelayo hathi lokho okwenzakalayo ukuthi batshontshelwe impilo yabo ngurobert mgabe lezanupf
hayi siyabonga mnumzana bebe bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
yabo
veli lalele udlelo lwezemabhandleni ngixoxa lo meli wenkayisa uthedalele parliamente njalo engumqoqi wenhlelo ze MDCT umnumzana Abednego Bebe asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ngukama
namle
Siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Angleston Sibanda isizalwane seZimbabwe esenza imisebenzi izokulima kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa kanti.
Yeah, ungasitshela mnumzana ukuthi amabhizimusi ayenziwa ngabantu kona ngapho eSouth Africa ikakhulu awezokulima ayathuthuka yini?
Yebo, ikakhulu amabhizimusi ikakhulu awezokulima ngapha eSouth Africa ayathuthuka kakhulu amale potential futhi ukuthi athuthuke ngoba ikhulumendo weSouth Africa kathesi uzama ukuthi athathe umkhonomi amandla zomnotho awunikeze abantu abansundu bese kusithi ke phakathi kwalodaba lokuthatha umkhonomi kulodaba lomhlabathi bese kusiza udaba lwezokulima ukulima lapha eSouth Africa kulokho kuyinto yamayelungu lokho kuyinto yamabhunu so ke sithola ukuthi ke thina mawusisiza ngapha wena uqala si abalapha abantu beSouth Africa abakuzwisisi kangako ukuthi ukulima kule mali kanti ke usithola ukuthi abantu abaningi abafika lapha bayenze kahle kwezokulima ngabantu abasuka ekhaya eZimbabwe labafowethu abafuye inkukhu lapha amaskral benza kahle kakhulu kanti lathi senza ama ezokutrena lezi siba siempower abantu sibona ngani ibusiness lakhona lenza kahle kakhulu ngoba khona bengani bavuleka amehlo ukuthi bafuna ukuthi babekwazi ukuthi kwezokulima lezi kahle kahle zenziwayo kanjani so ke kuyathuthuka kuyathembisa ikakhulu futhi ngapha uhulumende weSouth Africa uyasekela kakhulu inhlelo ezinjengazana lezo so ke kwenza kube lula kakhulu ukuthi nxa abantu bese senza la ma-business sibekwazi ukuthi sebe silosekelo lowengatsha zikahulumende
wabona abaningi yini abavela eZimbabwe abayenza ibhizinisi lokulima khona ngapho eSouth Africa
ngathi mina esengiva kwaziyo so far abantu bonke abasekulimeni abalimayo imbida endaweni eziningi-ningi abantu basuke ekhaya abanye basuke eHarare abanye basuke kobulawayo ngabafowethu balutshwane ama-local south african abansundu abaqakathekisa kwezokulima ngoba kabakakuzwisisi ukuthi ukulima kahle kahle yinto enjani sile sikole esinye besisebenza naso ku-advertise ukuthi kuyafundiswa abantu ngababuya ekhosini ku-aplaye abantwana abangu-3 kuphela ndabangu-3 bona abangamabhunu kuphela abantu abansundu kabakakuzwisisi kodwa kabaningi soke abantu bakithi sebebuya-ke lapha e-South Africa bafike bathethe lawo mathuba bafoti abalima kakhulu ngale Free State ababreak i-record kanti asibo bodwa nje baningi endaweni eziningi-ningi lapha eGoli abalimayo ngandi abaningi bakhona ngabantu bakithi.
Lona ibhizinisi lokufuya inhlanzi libhizinisi eliphumelelayo yini ngapha e-South Africa? Siyabona ukuthi eZimbabwe lingani liyathuthuka kancane, kodwa kunjani khona ngapha?
Ngapha kusasephansi, siyazama ukuqalisa katsha. Sizama ukuthi silipromote. Uyathola ukuthi ungakhuluma ngakho kusuka kubuya abamhlophe nje kuphela abelungu yibo abazayo, abansundu kabazwisisi, balutshwane kakhulu abazwisisayo. So kusase nomkhankaso, sisazama ukuthi singene ivini lamahofisini abahulumeni ukuthi kube nomkhankaso wokuthi abantu be-South Africa bazwisise ukuthi ukulima, ukufuya inhlanzi, ukulima imifino kule mali yikho abadla khona. Angithi bona bajwayele ukuthenga ispinatshi kuboShoprite, kusuka ukuthi bayakwazi ukuthi ispinatshi lesabathenga kuboShoprite sisuke ngaphi, yikho kule mali khona. Ma befuna ukuthi bathathe umkhono kumbeshe ezandleni zabo, kababe kabaparticipate kakhulu lakho ezigabeni zokulima. So yikho silapho ukuthi senze ikuthi sithuthukise sipromote engathi indaba zanele zokulima ukuze i-SADC region ingalambi. So thina injongo yethu sikhangela ukuthi sisebenze i-SADC region ibe i-region ekwazi ukuthi sizenzele ukudla abantu bangalambi ku-SADC region, njalo sisebenzise i-technology eyenza ukuthi abantu bangaze bakhala ngokuthi kule climate change lento ezinjalo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga abalaleli, ngithemba lizwile ukuthi sibambele kulimeni. Ubaba uJoshua Nkomo wathi imali phendelelani balelithi imali lizathola imali. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda, usomabhizimusi owenza amabhizimusi ezokulima ese-South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-6065-15460, laku-13860 kilohertz. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Sambulo Maphosa ka ward 25 eNkayi, Vosiphunyuka go Chief Sikhobokhobo engowebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Siyakwamukela kuhlelo. Ngesikhathi iningi lilungiselela ukhetho, bayasukumela phezulu yini abesifazana, bayakwazi ukuthi kwenzakalani kumbe kunengi okuhluphayo?
Bona bayananzelela sibili njalo basukumela phezulu. Kuningi esikwenzayo, siyahlangana njengabomama sisenza amaclub. Emaclubini ethu laphana sinamathuba, ikakhulu thina abohlangothi lwe-MDC ngatsho njalo, sinamathuba okuthi sixoxisane ngokuthi kungenziwani nokhetho. Lokuthi sinanzelele ukuthi abantu bethu asebekwanisile iminyaka engu-18 sibaqoqile amabizo abo ukuthi nana sibatholele uncedo lokuthi bazuze izithupha, nabanye abadala abakhulileyo abangomama abanganazo izithupha ngendlela ezithiyeneyo sihlale phansi sakhulumisana ngakho lokhu ukuthi wonke umuntu next coming election kumele abone ukuthi avote. kunanzelele omama ukuthi ngaphandle kokuthi basukume labo akulalutho olungalunga ngoba bonke abantu bakhalela i-change
okuyikho esingathi kuyabakhathaza kuyini
kuningi esikukhangeleyo okukhathaza kwabomama okumqoka kakhulu zindlela ezokuphatheka kwabo kwezempilakahle izibhedlela zikhatshana nabantu okwenza ukuthi omama bahlaselwe yimikhuhlane icine ingaselapheki ngenxa yokuthi babe kukhatshana ukuthi beyefika ezibhedlela izikolo nazo imali ze-school fees njengabomama siyahlupheka kakhulu ukuthi sifenelise ukureyiza imali zokubhadalela abantwana ezikolo njengoba sikwazi ukuthi ezweni lakithi lapha akulamisebenzi thina ngapha-ke ngakosithuninga siphila ngokulima manje amabele lawo esiwathengileyo nawo awasela mali okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho sithi ufuna ukubhadalela umntana esikolo ungacina uthengise konke ukudla so luhlupho olukhulu oluhlangana nakomama lona namanzi omama abaningi bahambela amanzi mangwenide kuyabagugisa khokhela omama omama bakithi ngapha bathuna sebengani badala kule minyaka yabo ngenxa yokuthi baqala nzima kakhulu ngemisebenzi abayenza
isibhedlela esiseduze lakhonapho yisiphi okumele abantu behambe kuso njalo sengumango onganani
isibhedlela kuthiwa yimvuma mission hospital usuka lapho mina engikhona ngingasabani abanye abaphambi kwami uhamba 12 kilometers kodwa-ke okakathesi sokungconywana ngoba sesiyenze ikliniki siyayivula nje ngikhuluma so siyayivula mhla ka-15 June siziyakhele ngezandla zethu sincediswa ngamadona ngezimali ngikhuluma nje khathesi isibhedlela leso siyasebenza kuhle kakhulu sile nhlanhla-ke thina ngoba isibhedlela lesi siphathiswa yisona lesikade silasesemvuma mishini singaphansi kwemishini yona leyo akukaze kuswelakala umuthi noma izinto kade zinzima njani kuleso sibhedlela bekuphilwa sibili kubuya abantu abavela kwamanye ama-districts ezokwelatshwa khonapho
imali yama-school fees ke le mpahla zokuthi abantwana abangamankazana besebenzise nxa besesikhathini zikhona yini inhlanganiso ezincedisayo
lapho kulobunzima abantwana bafunda nje nababalisi nama-committees awezikolo aphele nzima ngokulwisana nabazali yebo kambe bebebhadala ngamabele kodwa sokunzima khathesi ukuthi baza kwenza njani amabele asanda kuwa ivalue khathesi olwalo ivalue beliyi-$5 manje abangasithengela khathesi bekhuluma nge-$3 abadala abalezikweredi eziningi ezeminyaka okokugqoka-ke okokusebenzisa kwabantwana angamankazana kulama-donors asebenza lawo lapha sile SMD le-World Vision ababuya bezosiphathisa kulohlelo okuphango lwe-iGet olukhangela kakhulu ngomntwana oyinkazana so sifundisiwe ukuthi singabaphatha njani sibathungela impahla zokugqoka into ezinjengama-pads ama-reusable so kulapho-ke kungani kuba ngcono
kulohlelo kathesi oluqhutshwayo olokuthi amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abesifazane ukuthi bavote so lubuya khona ngapho emaphandleni uhlelo lolu bona ingani luzancedisa kakhulu yini
silulindele ngamehlo abo silulindele kakhulu ngoba omama bayakhala kakhulu bathi bafuna i-change bakhala ngabantu ababo abahlala egangeni abadlala empuzi bona befundisiwe balungela ukuthi ngabe ngabantu abahlala emahofisini so nxa lungaba khona uhlelo olunjengalona lolu bakithi singathokoza okunye okumangalisayo and siyabe sikubona ukuthi into yethu esiyifunayo ingenzakala ngiyabonga kakhulu
leyo balaleli bekuyingxoxo lo-councilor Sambulo Maphosa ka-ward 25 enkayi kosiphunyuka ko-chief Sikhobokhobo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
hayi siyabonga sithandekile
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lingake singakehlukani ke sikhangeleke ukuthi besilani okuqhakathekileyo. Izulu lesikhukhula libulala abantu abalithumi eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama lami nguChris Gande Lelane.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.